Kunkulumo eziphume emkhosini lo obuqhutshelwa esikolo seMoss Owathunya High School, abasakhulayo baveze ukuba iningi labo selithatha izidakamizwa lezi ezigoqela i-crystal meth, injengu, osiganga kanye lokubhenywa kuthathwa kumaphampa abantwana alengcekeza kubangelwa yikukhohliswa ngabanye. Phezu kwenkohliso, baveze ukuba okunye bakubona ezindlini kusenziwa ngabomdeni njalo abanye benziwa yikuhlukunyezwa emakhaya.
So when you think what maybe the best way to avoid this, maybe in a game, in a harmony that he had, maybe a game in 2019, that's what the man was using as also the news. Or maybe that he would have any
Unkosikazi Ruth Mpofu, umphathi we-guidance and counseling esikolo lesi, utshele umsakazo lo ukuba abantwana basebenzisa izidakamizwa lezi nsuku zonke, uthi ziyabalimaza.
Nxa ukhuluma ngamaphaphu abo bona bakutshela ukuthi lele kwethu kusathwa esikhathi mina zemfile. They don't see themselves long. Bazibona nje bengabantu abayaphila iminyakana engamingaki. Khona lokhu abanye babe child-headed, abanye abazali batshona. Abanye betshona bevele betshoniswa yiwona la ma-drugs. Obronko bagcwele la, imbanje zigcwele la, awunjengu azikhulumi. Vele babhudla akikho ekuseni lantambama. Kuyathwala okungabantwana kufakwa ezigujaneni. Usuza kubona nje ngokuhleka kwakhona umsindo wakho. Umsindo lapha kathi indaba lina abantwana bese siyababamba nje.
Unkosikazi Nokuthaba Moyo owenhlanganiso ye-Youth Invest uyalufakaza lolu hlupho.
Ama-students they fail to cooperate kuhle, asakwanisi ukucooperate kuhle esikolweni, plus futhi esikolweni kulamanye ama-students who are doing drugs, so they are affected kakhulu. The future is destroyed at an early stage.
Inkulumo kaNkosikazi Moyo igcizelelwe ngumnumzana Kelvin Moyo, umgcini sihlalo weVictoria Falls Combined Residents Association.
Singasuffocate ama channels with which yama drugs abuya ngawo, whether from outside Zimbabwe kumbe kwamanye amadorobho, bona ngani kungasinceda. Singakadingisisi ukuthi bona ngobani abathengisayo njalo ahamba njani afika njani ebantwaneni. So singaqeda uhlupho lolo bese sithi imfundiso kusamele ihlale iwe isiba khona, kungabi ukuthi namhla lilanga le campaign against drug abuse.
Unkosikazi Mpofu ukhala ngokuthi abomthetho kababophi ngemfanelo labo abathengisa izidakamizwa lezi.
Uhlupho nje silahlwa ngumthetho wethu. Abemthetho abasincedisa ukuzwayo babuya sibili amapolisa babafundisa abantwana, kodwa abantu abenza khona lokhu bayakwazi.
Ngomnyaka ophelileyo, uhlangothi lwe-Youth Sport Arts and Recreation luveze ukuba inani lentsha eledlula amachumi amahlanu ekhulwini, 57.1% yakuleli ithatha izidakamizwa. Kulandela lokhu, uhulumende wahlomisa abomthetho ukuphemba laba kanye labathengisayo. Sokubotshwe abedlula inkulungwane ezedlula ithumi lambili. Lonyaka umkhankaso lokuzwekazi lonke uqhutshwa phansi kwesihloko esithi People First, Stop Stigma and Discrimination, Strength and Prevention. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.